soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lePhalamende ebandlaleli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babekwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena kupolitics sifuna utshintsho.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi bandla le-CCC lindlodlobale kungela budlwangudlwangu?
Kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe don't mean ukuthi ama vice president ebe yi-2, just one straight vice president, that is what is known in Zimbabwe.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV AIDS emaphandleni.
Uyathola umuntu ongumama esesimeni esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lePhalamende awebandla leli kumele akhalale asuke kuleli dale liyaliqonga. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla awedale lePhalamende, Senate lakumakhansili abedlula 100 ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Wayengunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Charlton Wende wethule ucwaningo ebuza ukuthi kwenziweni. Iningi lithe kumele amalunga aleli bandla asuke edale lePhalamende. Abanye bathi bacunulwe ukuthi le mithethandaba ayincedi lapho amalunga aleli bandla efuna uncedo. Kodwa owake wamela isigaba senkayi edale lePhalamende engowe-CCC uMnumzana Bednico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi akusilo cebo elilungileyo elokuthi amalunga asuke edale.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babekwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena kupolitics sifuna utshintsho. Nxa ungakhalala awungeke uyilethe inguquko. Nxa ungaba lenhliziyo encane awungake uwine kupolitics. Nxa ungaba lenhliziyo yokuzwela awungake uwine kupolitics. Njalo futhi izanu siyilande sivele sikwazi ukuthi bayenza yonke into engenza ukuthi bahlale bekukhulumende. So ngaleso sizathu nxa kube lokukhona okuphambanisekileyo ku opposition party kufanele ukuthi abantu bahlale phansi babone ukuthi izigwenxa zingapi bazicorrect. Kodwa bangaze behlule ukuthi bazicorrect izigwenxa zabo bakhanye sebezondelana, sebekhalala, sebechayana, sebethethisana. Labana esilwesana labo asifuna baphume embusweni abezana. Bazabe behleka besithi etshwa yikho kade sivele sikulindele. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakaze bakhulume elokukhalala, bengakaze bathi asichiye nini. Kufanele wazi ukuthi nxa usithi sengichiya lapha ozakwenza okuza akwenza ukuthi izanu iphume embusweni kuyini ngoba ukhalele bhebe. So kuqakathekile ukuthi sizinuke amakhwapha. Okokugcina kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi nxa usiye eParliament usiyamela abantu, umela abantu abakuvoteleyo ba-expect ukuthi bezwe ilizwi lakho lizwakala eParliament, hayi ukuthi khona ukuthi nxa usiye eParliament ukuthi hayi ngoba sokukhona okwenzakeleyo sesikhalala thina. Kutsho ukuthi ngezinye indlela ungavele wenze khona okuizanu iyahle ibone ukuthi lawa ngamagwala akhalalayo bazaphinda futhi ngo-2028 khalale le futhi baphinde futhi ngo 2031 likhala le futhi kuzaphela phela labo abakhalala bagcine besithi ah kungcono siyijoyine belizani ngabona ngomnye umbono ungabona ukhalalela izani kuyabe kufanana lokuthi uyivotele so kuyingozi ukuthi abantu bathi bona bazakhalala abantu kabangakhalali kabalwise njengalokho abavele bakuqalisa besazi ukuthi izani iphathi enjani
kodwa abale ngqondo nale bathi bona akuncedi ukuthi baphathise ibandla lezani PF ngokuya edale ngoba babona ngani ukuya edale kwamalunga awe-CCC kufana lokuphathisa ibandla lezani PF uthini wena ngalokho
ngabe sithi bona akuncedi okuncedayo yikuphi phela ungathi lokho kakuncedi kufanele ukuthi hayi lokho kakuncedi kasizameni lokho ngokuqala lokho okwesibili nxa usithi wena hayi asifuni ukuphathisa amalunga ezanu kabenza abakufunayo but sithe siya kuma election ngo 2023 sathola ama seats angu 73 wona lawo siwathulileyo angapha hansi kwenano elidingakalayo ukuthi izanu ingabile simple majority so sivele sahamba sibalutshwana so ngokufananayo mina kangiboni ukuthi kona abantu bangathi kakuncedi kuvele kungancedi in the first place yindaba sikwenza lapha phela sesempini and impilo ngeyokuthi sikhiphe izanu embusweni nxa singahamba sizonda sikhalala mbona ngani akusoze kusincede thina wangkhona so ngezinye indlela nxa usithi kakuncedi kuthi ukuthi wena uncedisa izani ukuthi kweyabo isayidi kube kuhle kufanele silwe kufanele sizimisele kufanele sazi ukuthi izani sivele sayiqala sivele sisazi ukuthi yiphathi enjani
lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe owake wamela isigaba senkayi edalele ephalamende engowebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje ukuxotshwa kwamalunga ibandla le-CCC edale okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu sokudale umbuzo othi kambe ibandla leli alilabo ukhokheli obuqotho na phansi kohlelo olwasungulwa umkhokheli waleli bandla olokusebenza nsitha ukuthiwa i-strategic ambiguity ngesilungu akulabo ukhokheli obazakalayo ngoba esithi lokhu kuvimba ukungena kwempehla ebandleni Kodwa abanye bathi lokhu yikho osekudale ingxabangxoza ebangelwe ngumnumzana Chabangu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla njalo ohlaziya ezombusazwe.
Ya ukukhona lapho ukuqhakathekileyo sokutholayo phansi ezakhamizini kumbe ebantwini nje bathi bona abantu sebekhathele. Ngenxa yokuthi bangawina kuyafanana lokuthi babawinanga konke khona lokho kuwephule imimoya yabantu spirit sabantu political kodwa bakhombela kakhulu umkhokheli wabo ukuze ebe umkhokheli ohlangana labantu ama decision esuke ebantwini blaming kakhulu iconstitution eyaqalela ukuhanjiswa eParliament ikhanjiswa ngulo abamthika so wabo uChabangu bona bathi sebehambisa iconstitution basebe ku defensive side so ngalokho ke ngibona ngazani democracy esayilwelayo thina abanye le idemocracy engaphambi kwedemocracy yedlulisa amalawulo ukuthi umuntu engasiyo wokomkandla umbe ngaso konxube evuke chai umthetho isicathulo egumeni ethi mina imizibulo lalapha kuyincwala kodwa ke abantu bathi bona hayi sebekhathele lokho sebedinga ukuthi bethole inkokheli ezizwayo ibandla sibile liqondileyo ngabona lokho kuzaba into ezahlukuluza kakhulu ku-CCC
manje ngokubona kwakho ibandla le-CCC kumele lenzeni ukuze lingabi lodubo olufanayo
esilungwini bathi bona once beaten twice shy kodwa ke abafundanga kakhulu laba bantu bafundile esikolo kodwa ke politically basilelele ngoba uMonsoro wabaqedela wonke abantu wazowathatha wathatha le mali eparliamenti elengela ngitsho lo muntu oseparliamenti uMonzora wathatha lamahhofisi babaleka bawachiya amahhofisi bethathelwa umuntu nje oyethu uMonzora khathesi lo layo ubona umgogodla okhona laphana ukuthi nantuyana uthuli nje vele ligceke wangena uChabangu uChabangu khathesi uzabathathela yona iphathi ngokwayo ephinde thathe wonke amasitsilana uyabe lokho esenza ama-recall ethi muntu lo kaseyiyo lilunga lethu eliyama-recall lo muntu lo kaseyilunga lethu kungela le hearing disciplinary hearing ubephonga ukukhupha nje abantu so ngendlela yokuthi uChamisa wazenza yena umuntu ongu-receptionist wazenza yena u-secretary wazenza u-organizer wazenza u-treasury wazenza u-president wazenza u-vice president umuntu oyi-one candidates wazikhethela abantu bakhe labantu bona labi committee yona le inyanga ayibona eyayithiwa khona ihambisi iyabuza ezakhamizini political uyabuza umuntu ezakhamizini lina umuntu wena lilaye lingakwazi ukuthi khona uyisimabani so ukuze lokhu kungaphindi kwenzakale ku-triple c kumbe any other political party in the country ibandla kuthiwa libandla engasiyo movement liyana kuthiwa khona it's an independent movement kumele kube lo nguye okhokhelayo abasekeli bakhe kumbe nxa sithi abasekeli bakhe I don't mean ukuthi ama vice president ebe yi-two just one straight vice president kubuye u-secretary general so kubuye chairman kusehla kusiya khona ngale kusiya phansi lobo organizing secretary that is what is known in Zimbabwe lokhu kuthiwa khona kulama cluster okuthi khona laba ngosecretary balokhu laba akusebenzi lutho eZimbabwe
Lo ke ngumnumzana Max Mgandla ohlaziya izombusazwe njalo walwa impi yenkululeko. Ingcwethi kwezempila kahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza leHIV emaphandleni. Imbangela yalokhu zithi ikusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi ubumpofu kanye lokuncindezelwa kwabesifazana nje ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba kabanzi eseVictoria Falls
Abo gatsha lwezempila kahle bathi kunani labantu abazinkulungwane eziphezulu kwezilichumi lasekhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo abazinkulungwane ezilichumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo ekhuluma embuthanweni oWorld AIDS Day ngeviki edluleyo umkamangameli welizwe unkosikazi Auxilium Nangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela ethi abesifazane isikhathi esiningi ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimulini owe gender based violence
We don't like that anymore. You cannot do that and you don't want to use protection as well.
Liqhubeka liletha lesisilo emakhaya. Ngakho omama balamuhla bathi kwanele. Njalo phezulu kwalokho alifuni kuvikela. Lithi sisinde kanjani? Sikhusele kanjani usapho? Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi sithandekile emlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane leHIV esabelweni seMadebeleland North ekulihlanganiso ezimeleyo. eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yibufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi
babehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumba khulume ngama rights akhe yena lalokho akufunayo uyathola umuntu ongumama esesimene sinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena a defend i health yakhe kumbe a negotiate for safe practices ngenxa yokuthi yikho lapha thembele khona yikho lapha aphila khona yikho lapha aphiwa khona imali
ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulomkhuhlane
esizama ukukwenza ukuthi sincedise omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona even umuntu noma ekurelationship yokuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze imihlelo abangazenza behlezi ngekhaya benze imisebenzi yezandla ethiyathiyeneyo
Phezu kwalokho, umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi uMnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezinzima ukufinyelela.
From there sebengathola ukwelatshwa for HIV ukuthi bengene ku-ART program ku-ART or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane le-HIV.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezempilakahle kaZulu emazweni womhlaba e-United Nations International Children's Emergency Fund, eleZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila le-HIV, iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazithelweyo bavikelwe, njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengela ndlela zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi le-Africa e-International Conference on AIDS and STIs, ICASA, iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare, kucutshungulwa indlela amazwe la angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza, ingulamakhwa kanye lofuba. Besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubili kwalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomlisa uthi noTenda Masimba obesemthethwandaba eHarare kulandela ukuqilibezela akwenza omunye undoda othiwa nguMakubise, athi okuthiwa wathi athengise indlu yakhe ukuze athole isabelo kunkampani yakhe emba imigodi kodwa kungamanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani. Alami ngibe mfitshane. Abantu bezanupiyefu abasaba amahlazo, abasaba amanyala. Bawenza amanyala lamahloni lamahloni abalawo, abadeli ngokuhlakazilizwe. Yini abathi yenziwa umnyangakho ejajulelwa ngabantu? Mbani obhotela umnyangakho ebezifaka nje lezekhi yakhe? Abalamahloni abomarabhi labangikhona laba, hayi khona. Mbani ongavotela undofa endwana umnyangakho? Umnyangakho wabheka ngundofa kahle kahle. Ayifike endlebeni zakhe, ma bembulala bembulala, kodwa vele abasi kulimaza aba bantu doti zabantu. iZANU-PF igcwele igazi, izandla zayo zingcolile, ilizwe lifile, liyafake phambili ngathi i-America ngayala lokuthi amadola esetshenziswe lapho. Ivele ibalimaze kakhulu kulaqala umnangagwe lapho. Akula ZANU-PF winde kobulawa, iZANU-PF ihijekile, yazifaka yona ngemgulukudu yabo le. Konke lo tshaba ngwangikhona lolobuso obutshekileyo ngathi iplastiki etshile.
Studio 7, ninjani? Studio 7, hayi siyaphila, siyaphila. Awu, hey, indaba ezibuhlungu lezi esizizwayo, lezi esingasazi ukuthi ezihamba njani. Kanti ama-triple siyasemangaka, asemabili lakhona, sekunekachaba nekachamisa. Awu, sahlupheka eZimbabwe, awu, kodwa nkosi yami. Bona abanikazi be-CCC ochamisa bathini uma sebeyithathelwa ngushabango? Sokumele batshintshe igama njengaku-MDC. Awu, kubuhlungu lokho. Siyabonga.
Ye, salibonani, salibonani Studio 7. Khuluma ngu-Selton Dube. Ye, ngikhuluma lami ngilapho eMzantsi Afrika. Into nje ebesikhala ngayo kakhulu nje ukuthi nje njengoba singabantwana bezimbabwe nje sihlele silapha egoli lemisebenzi yakho ninzima. Into ebesiyithabela ikakhulu ukuthi nje kulungisile izwe lakithi, lathi sikwazi ukuthi siyophila singakithi, singabe silokhu sihlukumezeka lapha ezimba abanye abantu. So lathi kuyasihlupha kakhulu konke lokhu. Into ebesiyifisa nje ukuthi sifisela konke konke ukuthi lizwe liyangakithi lakhi sikwazi ukuyophila sikile. Hayi silokhu sikhiza ngamaforena, amaforena apha sele yabona kuyathupha kolotya. So hayi isicele ukuthi ama-president angabe ngakithi bekwazi ukuthi kulungise phela yonke ukuthi ihambe kahle. Hhayi ukuthi kuleke izakanje kunankagwa into ezakhileyo. So sometimes kusuka usitasele kakhulu ukuthi nangapha ngoba nemisebenzi asiyitholi. Hayi siyabonga.
Salibantu basakazi bethu, basakazi besitshidiyo seven, salibingelela. Hayi noma odethi njengabalwa kodwa azazibala siphele umoya. Dilathi siphawula khona okunje noma ngeke kuzokubala. Hayi sebefezekile ngezifiso zabo umnakaka nomntanako uzenzekho sengezoshaba ngulo. Kodwa into afanele beyazi beqonde futhi ukuthi noma bethi bathethela bakobulawayo ayikho into abayibusayo lapha, ayikho nje into abayithethe lapha. Kufana ukuthi ade begijima boda ngithi phela ma usengezo lo nakaba abantu bani kade angathi ugijima wethu ukuthi uwine kubani, uyawine kubani ugijima uyiwane. So hayi thina vela siphele imoya singamasisi kajame vela siphele imoya. Okusala ayibulawa vela okusala abadliwe okuthi besebenzisa amajaji lani lezi nkantolo bethi ngezabo akusebenzi nix. Kusabe beyazi ukuthi ithi thina phambili nesisi ekachamisa kodwa kulenye ikuda ikasengezwa jabanga lokhu mbokwangapha ngasemozambiki umbangapha asikwazi lokho, asiyazi vele.
Ngicela limbaleli i-odio yami abantu bezwe amazwa engiwayo. Umakhelwane angaba ngumfazi wakho kusasa umtshela into enye, kusasa umtshela into enye, kusasa ndisehlukana umbonisa into enye, ndisehlukana umbonisa into enye, ndisehlukana. Ufanele ukhiphe ibhaji ugoqe ihembe lichayane kuphele. Ngemva kokutshana zabona lisezwa izanu ayisafuni ukukhuluma, izanu sifuna ukulwa because sokuzanye ukukhuluma okweminyaka emingaki. Onkomo bazama ukukhuluma bahambile nami, omokhe ntshankire bazama ukuthi bakhulumisane bahambile nami, nochamisa uyahamba futhi nami. Lokhu kuthiwa asikhulumisaneni Zimbabwe lokhu ibolile. Bakithi ngicela ukuthi siphaphame isihloko zami, liphaphame ukuthi akusafuni ukukhulumisa ukuthi asikhulumisaneni lokho. Lokhu sokufuna ukudinga enye indlela. Khatheso sengozi chabani labo sebethethe i-NDC already sebeyiginile sikile. Awu bakithi sincedisani bani, uNkulunkulu kasincedise amaZimbabwe siphile nathi emhlabeni njengabanye. Ngiyabonga.
Kusebenza ngoba la makhothi akhona wonke High Court wathi i-judiciary yakhona JSC vele Supreme Court kwathunjwa konke vele kuyacaca sobala, kuyacaca. That's why kwesinye isikhathi uChamisa bengafuni lokuthi ashonela ngento zamakhothi lezi ngoba uyazibona ukuthi there is a favor eZimbabwe kula sesikhuluma iqiniso elokuthi ngakuthiwa uNkulunkulu uyavile emhlabeni ngawo uyatsho ukuthi akula khothi le. Ngendlela zokuthi bona bazibona ngantiwa bafunile kumbe bazibona ngantiwa umthetho bayawazi, ngiyabona. Kodwa bakhohlwe ukuthi umuntu uzama ukufisa ilungile labantu, into ezifuna bona balandela umuntu obusayo ukuthi ubatshayele umthetho. What is that? What is the use of that? Alikaqiniso, alikazisi libone lina bantu bamakhothi noma High Court wakhona. You always favor them. Umuntu olungisa izinto njengomuntu wepolitiki wephathi akafani nesigebengu umuntu othi uhambe wamotsha emotsha mbe ekhuphumphe umuntu mbe esenza yabo. Lina lehluleka ukuthi bangaka abantu ababuleyo lapha waye lingakhulumi kuground, kodwa lokho lifavor lifavor iZANU-PF ibulala i-CCC lifavor iZANU-PF lehle ukuthi likhume kuground and bona laba abantu abasezikhundleni kwabo ngabantu elibaziyo mhlophe ukuthi liba babulala abantu yokuground. But it we are failing ukuthi libafese lithi malisemthethweni lapho asihamba ngomthetho, asihambe ngokuthi uyavusa liyabesaba. Kodwa uNkulunkulu ngingaze lizithathe izigidigidi zemali lezo kusemhlabeni la, semhlabeni. Yebo lizazitshela abantu abantu kodwa la kusemhlabeni kuyophela.
Studio 7, bantu be-CCC yekelanini ukube lokhu lisiya emakhothi lisiyaphikisana labo Sengezo Chabango ngoba into eyenziwa nguSengezo Chabango uyenza ekwazi ukuthi khona ule backup yekhothi lezano. Ayikho into elizayiwina ekhothi angazi ukuthi alikunazeleli yini ngoba useseyi-MDC futhi kwayenzakala into efanayo lalingawini lutho ekhodi ngoba omonzora labo babevele besebenza lekhodi okwamanje mina ngazi ukuthi ekhodi liyafunani ngoba kuyacaca nje ukuthi khona enkantolo zicaptured akulandeliza iwinner lina into nje lingayenza ngabe ngiyini ngabe nje lonke kakhulukazi uma kuyikuthi uchamisa uyenelisa ukuthi ibandla lakhe uyakwazi ukulicontrola lonke nje ngabe liyaphuma eParliamente liyekele ukugijima lisiyagibela izimoto ezintsha liphume lonke eParliamente lingabi khona eParliamente liqeda lapho liphume elizweni liyecabanga katsha ngicabanga ukuthi likho kungalincedisa ngoba lokhu ukuthi lina lithi lizabe ligijima lezinkantolo lithi khona amavoti ngicabanga ukuthi abantu baseZimbabwe ngabe kuvota bagcina kuwona lo mnyaka bengaphindi futhi bevote ngoba uvota akulethi lutho akuletha inguquko umuntu engawina iyakuya futhi izano lakwechaba ngube mphoche ngalokho nje ngicabanga ukuthi ngabe lonke liyaphuma eParliamente ngoba lingabheka umbuso esibhekane lawo lapho yilobi lokuthiwa yijuta yiwumbuso esibhekane lawo lo oyindawo ezakubo Iraq le zakubo Iran yiwo umbuso esibhekane lawo kuthiwa yijuta kumba abantu abakunazelelini khonokho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki kumbe ukukhuluma okungayisikho esingakufaka emoyeni. Siyabonga. Kwezemelika abebandla lama-Republicans baqhubeka besithi indodana kamongameli Joe Biden uHunter kumele acutshungulwe lanxa esetholakale elamacala ambalwa. UBiden utholakale elamacala aphathelane lokungabhadali imithelo ye-tax ayithoba munwe munye ngempelasonto. Ulamanye njalo amacala awetheswayo agoqela elokuthenga umbhobho yena esazakala ukuthi usebenzisa izidakamizwa. Abebandla lama-Republicans badinga indlela abangabambanisa ngawo amacala ka-Hunter Biden lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yena uHunter sibili waphambanisa wonke ama-drugs lanayo ayewayenza, you know, lama ebonakale laba enamankazana besenza nemaweteleni bezikholisela enqunu njani njani. Hayi, lokhana akuzange ku that didn't have a good look. Kodwa siyazi ukuthi abantu bama-drugs abantu vele i-America vele uyazi ukuthi ama-drugs ngomunye umkhuhlane wayo. UClinton nangiyana umfowabo vele ama-drugs ngapha afana le-AIDS kithi akula family engathintwanga ngawo. So lokhu okuka-Hunter umfana kumbe wayethunyweni kumbe wayesenzani sizabona ukuba kuyagcina sekwenzakaleni futhi ngama-charges la matsha. Kodwa ama-charges lawa hhayi lokho kuyiwona lawana lokho kuyinto yinye bazama ukuthi bethole lapho kungani ama-Republican afuna ukuthola into engani i-strong lapha abazambopha ayivalelwa khona njengoba noTrump laye bemgijimisa bona vele bafuna uBiden ayikhona umntwana sebesithi sebefuna ukuthi besebenzise umntwana kodwa yena la uTrump abantu abakhe namba kumabhizinis wakhe kuma-signature bagcwele.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuyimfanelo na ukuthi uJoe Biden njengomongameli etheswe amacala endodana yakhe uHunter esibona kuzama ukwenziwa ngama-Republicans ukubona njani?
Ukumethe sicala bengazama kodwa icala kasilo lakhe icala ngelomntanakhe. Remember ukuthi ama-9 charges lawa ngamacha yilana ama-charges which they had reached a plea agreement kodwa abantu baka-Trump bayala bathi bona hhayi indaba bemfeva. Even labo-Republican prosecutor batsho ukuthi hhayi lokhu ngokuyizinto kwe-plea agreement. Mina mboni ngani ama-charges lawa bafaka khathesi amboni ukuthi azakuya ngaphi. UBiden engaze wine bazakubisela khonokhana ukuthi hhayi lapha kwaba le plea agreement. Even la u-special prosecutor nalwa uzathi semchajile sebesi ye court i sentence ama guidelines akhona there still ikhonokana okwaqala ukuthi apiwe I plea agreement. So no, these charges are not new. Ukuthi labana ba complain kakhulu besithi ngenxa ukuthi umntaka president bamfeva basebenzi ngenxa ukuthi u Trump enabantu bakhe angithi ngale New York ukuthi aba defraud uLetitia James ubathwala senzima. So uHunter like kade bemfaka I pressure kade befuna ukuthi bethi imali ayizithola ngapi wayezinikuyise kodwa khona kungasile uqiniso sebembizile uKhomalwana uhead we investigation ku Congress hayi usebabizile bafika bamiyangisa khona ngale befike bethi hayi lokho kutshoyo kayisiko kaningi nothi kawani so no icala likaHunter kuza kuya ngokuthi uyise uyawina yini mina mbona ingani icala lela bamethesa lona benzela khona khona ukuthi ngenxathi amaRepublican aseba ngumsindo
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.